akula lethu solujijile ngokufaka kwemali entsha ngoba kade sesikhuluma nje mina ngokwambile kangayibona njalo ngahamba emabhange ngafika emabhange ekuzikile esanda kuphela ngafika kule ndwendwe ezesabekayo abantu baseziphansi batshela ukuthi imali kayikabi khona abanye bathenjiswa ukuthi bazaphiwa ama-$50 ngelanga ebhanga lapho ngingafika khona bebethi bona banika 200 kodwa ngananzela ukuthi vele amanamba akhona akhanya anile kuseni angikwazi anikwa sikhathi mani ngoba ngithengisika mina kwathiwa hhayi kungangcono ubuye kusasa so udubo lwemali lokhu luqhubekela phambili kaloku apheli ngoba ungafika lezitolo lapha ngengafika kwo-complex kwonkulumane lapha ama-price abo avele price elabili kule price ye-cash iyabichiphile iyakungela i-cash yakhona kuzosiba le price ye-swipe kumbe i-co-cash iyabi phezulu mhlawumbe mhlawumbe faka umzekelo kwounto enjengempuphi 10 kgs ngithe ngibuza bathi 10 kgs bayithengisa $60 something ngithese ngisithi ngiyakuyikhokhesha bathi hayi ngikhokhesha sokuyi-$80 something so ngokunjalo ke ihlupho lolwa lwemali lwavesi lalo kalukaphele engingakwaziyo ukuthi imali abayiphrintileyo intuthwana kumba imali abayiphrintileyo iphumile futhi njengoba sasize kuthiwa besike seza kuthiwa amanye amabhange amabili kade qanjiwe laphana abesecalisile vele ukukhipha imali yakhona ukuthi yabikhishwa mbani siyangaphi yinto esingakwaziyo kodwa ngalesi ngikhuluma nje uhlupho lwemali lokhu luqhubekela phambili ngoba abantu baluthwana bayibambile imali yangkhona ngoba abaningi lokubekela amabhenki bathwana emabhenki bengayitholi ngumehluko wakhona afika unanzelele ngoba lokhu kuqhubekela phambili kusukela kwemali
kulabo abathengisa phandle ama-vendors lalabo nje abalemali enilutshwana iyabonakala yini imali yona le
singazi kulabo abathengisa ezitaladeni ngoba bona bahlala edolobheni kodwa-ke thina kithi esiyasifuna ukuthi siyethatha amaholo ethu asikayiboni ndingawuthe waba lelakhi uyathola mhlawumbe i-$2 bond yana kathi i-coin ngiyambona abanye bewathwele nje abantu ababevukele khona bewathwele ngamasaka laphana benikwa ama-$50 zona laba abalelakhi njalo banikwa ama-$200 bond kodwa i-$5 le-$2 inothi sibili ukuthi ungabona umuntu ephonga uthulayo hhayi kakukavami khayani ukuthi kulama-travelers akwazi abathola impensheni umuntu uyabe esuke emaphandleni ezothola impensheni yakhe abesephiwa mhlawumbe i-$50 khonakhona kaunedingalutho ngoba uyabe gade nge-$5 esuke endlini aphinde abuyele futhi endlini sokuyi-$10 uyabe vele landa malini and edlelo video bagcina vele bengatholanga lutho nxa ukuthi imali kayitholakali ngoba amabhange amaningi afaka ku-$50 ngawuthe waba lenhlanhla njengoba ngishilo ayadlula ku-$200 but mali utshwala anika $200 ngizwe ibhange elilodwa elinika $200 amanye abavele nika ama-$50 so udubo lwemali lokhu luqhubekela phambili ngoba abantu lokhu mali ukuthi basebenzisa i-swipe kumbe i-co-cash ukuthenga imali zabo ziyadliwa ngoba uyakudliwa nge-almost $20 or $30 phezulu kwemali kade uvele umele unjani uyibhatale
ukukhwezwa kwentengo yamafutha yepetrol lokhuyana phose ngamaviki wonke kathesi le ntengo yempahla iqonga njalo yini kumbe akuhambelani
intengo yempahla mpe nginanzela ngolwesihlanu ngangena abantu ngakade sithi ungena edorobheni kuyobe ecalisile vele kutshintsha ama-prizes okutshengise ukuthi intengo yempahla isingaphezulu kokutshintsha kwentengo yepetrol ipetrol iyabikhwela ngabo-16-15 cents kusake bo-20 cents kusiya ngokuthi umuntu ungaziwe elizwe ngoba ungakunanzela ngapha kuphathi yelizwe le-western side ipetrol rate iyadula ngenxa yokuthi kwafaka umthethelwana ukuthi iyabikhwela kusiya ngokuthi isuke ngaphi isiya ngaphi ngahamba kibo-Harare ngalo ipetrol yabe kibo-$16 ngafika ngapha yebobulawayo ibeyabisikibo-17 kulanda ama-$18 ngenxa yokuthi bazokufaka imali lani yoku-transport ifuel so khonokho kwenza ukuthi izinto zethu ngapha ku-western side ngentshonalanga yelizwe zidule okungaka ngokuthi ma ipetrol ayikhwela le ntengo ngale ma-shops lawo banjani bayakhweza njengoba ngisithi ukuthi ngolwesihlanu bebevele bekhweza izinto zikhwelile sibili angazi bebecabangela ukuthi abantu bazathola amabhonasi bekuyini kodwa seziqazile izinto okunye ongazayo kubonakale